So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwazo omuhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolesine mhlaka 13 Nhlangula 2019 igama lami uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje kubekwa umoyi unkosikazi Mbayi Tsvangirai Jaba eHarare.
Namhlanje njengebandla leMDC likhokelwa ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa sihlangene eGlen Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe yethu umama uMbayi Tsvangirai Jaba.
Ababalisi bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo.
Amatitshala kuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza, isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada besiye emsebenzini, kubi kakhulu.
Namhla siphetha ingxoxo yethu lomculi we-afro jazz Lembube uBlessings Nqonkomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bakhangelwe ukuthi bazavalelisa umoyi unkosikazi Mbayi Tsvangirai Jaba obekwa namhla emathuneni eForest Glen eHarare. Umoyi ubhubhe kulandela ingozi emgwaqweni duzane leKwekwe lapho okubhubhe khona abanye bakhe ababili. Walaliswa esibhedlela kodwa kwehlula ngesikhathi kucatshangelwa ukuthi usesila. Umoyi unkosikazi Tsvangirai Jaba indodakazi kamoyi uMorgan Tsvangirai wabhubha nyakenye. Unina uSusan Tsvangirai wabhubha engozini yemota emgwaqweni. Ake sizwe unkosazana Davida Khumalo, umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa, ekhuluma ngokubekwa kukamoyi.
Namhlanje njengebandla leMDC likhokelwa ngubaba uAdvocate Nelson Chamisa sihlangene eGlen Forest lapha sibuka esibeka khona iqhawe lamaqhawe ethu umama uMbayi Tsvangirai Jaba osichiye enkangala. Umama obethembisa ukuthi uzaba ngomunye wamakhosikazi azabe emela amalungelo labomama, ozabe etshengisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kuyenzakala ukuthi omama bamele izifiso zabomama. Simatolonzima njengebandla leMDC ngokulahlekelwa ngumama uMbayi Tsvangirai Jaba. Kodwa okusikhuthazayo namhlanje yibunengi bukaZulu obuye ukuzavalelisa iqhawekazi lethu esithi thina kithi yebonani ngemhlaba kaunoni njalo kawusuthi. Namhlanje usithathele iqhawekazi lethu, kodwa sithi njengebandla leMDC likhokelwa ngubaba uChamisa, lezi labantwana abalandeli bethu beMDC, leZimbabwe lomhlaba wonke jikelele, sithi hamba kuhle qhawekazi, indlela yethu sonke sizohlangana uma izikhathi zethu sezifikile. Njengoba sonke sisazi ukuthi emhlabeni lapha sivakatshile, esingakwaziyo ukuthi sizavalelisa nini. Hayi, hamba kuhle qhawela maqhawekazi.
Unkosazana Davida Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye eseHarare. Ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi bazakhalala umsebenzi nxa uhulumende engakhuphulanga iholo labo. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Iziphathamandla ze-R2s ziveze lokhu emhlanganweni lethathela izindaba owenzelwe e-Media Center okwethula isimo sababalisi ngemva kokuthunjwa lokuhlukunyezwa komkhokheli we-R2s umnumzana Obert Masaraure obhaxabulwe wachiwa ethedaca enqunu waze wasizwa ngabalozwelo. ophethe uhlangothi olubona ngezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa, gender and mobilization, ku-R2s, unkosikazi Mo Blessing Nyambara, uthi bazaphindela ekutshengiseleni ngendlela ezijiyeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo.
We are engaging with other unions to call for the second national shutdown.
Sikhulumisana nabezinye inhlanganiso zezisebenzi ukuba ziphatheke nazo ukhankaso lokukhalala umsebenzi ilizwe lonke. Okwesibili lonyaka sikhuthaza uZulu ukuba enze lokhu ngokuthula, angaze avumela ukuthutheliswa luqalo oluzavelela kwabezomvikela. Sizokhalala umsebenzi okwesibili njengababalisi abafundisa emaphandleni nxa abanye bethu bengala ukuphatheka kulokhu esikukhankaselayo. Ngifuna ukuthatha leli thuba ukuqondisa okukhulunywayo ngathi nasinabandla esilisekelayo thina. Singabantu abangelani lezombusazwe, siyinhlanganiso yababalisi hatshi ibandla lezombusazwe. Likuzwisise lokhu, kasiyukuphumula kuze kufezeke lokhu esingakho phezu kokunakekela izisebenzi ngemfanelo.
Not political party, please take note of that. We will not rest until labor justice is realized.
Abe-R2s bathi kulamalunga abo phose angamachumi amahlanu 47 abahlukunyezwe ngabasebenzi abecatshile abohlangothi lwe-CIO bebuzwa ngokukhalala kwabo umsebenzi mhlaka 3 kusiya ku-5 yonale inyanga kaNhlangula. Abanye bamalunga awe-R2s abaphatheka ekutshengiseleni lokhu babikwa sebebanjwa ngamandla ukusayina amafomu atsho ukuba kabasoze bahlawulwe lezo nsuku ezintathu bekhalala umsebenzi. Iningi lamalunga ale inhlanganiso bathi abaselathemba lenkulumo ezilokhe ziqhubekela phambili phansi komanyano we-National Joint Negotiating Council. Leyinye inkokheli yenhlanganiso e-Apex Council bathi ingasamelanga ibe khona sezikhundleni njengoba abanye babo sebakhethwa ukungena kumabhodi enhlanganiso zikahulumende. Umzekeliso kungunkosikazi Cecilia Alexander oselilunga lebhodi ye-NASA. Ngakwelinye icele, abenye inhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, bakhuthaza uhulumende ukuba alukhangelisise udaba lweholo. Unobhala jikelele weZimta umnumzana Thapson Nganunu Sibanda uchasisa kabanzi ngalesi sikhalazo sabo.
NjengeZimta sithanda ukuthi sikubike kube sobala kusizwe sonke ukuthi isimo somkhonomi saleli lizwe sesifike kusigaba sokuthi imfundo yakuleli lizwe iwe ize ibhazalale ilale phansi ngesisu. Amatitshala akuleli lizwe abasayenelisi okwamanje ukusebenza, isimo sibi. Amatitshala bafundisa belambile, abala imali yokugada besiye emsebenzini, kubi kakhulu. Yikho siyakhuthaza uhulumende ukuthi akhangelisele udaba masinya njalo angadonsi, angachithi isikhathi.
Usibanda uthi akusensuku zatywala izifundi ziswela ababalisi esikolweni xa uhulumende engasalulungisisanga lolu daba lweholo.
Izililo iganga lonke leli, ilizwe lonke leli, lanxa ungaqonda ngaphi, Mzarabane, Tulipasi, Tsholotsho, Bhinga, kubi. Abayenelisi khona nje ukuzifida nje, let alone ukufida imuli zabo. Yikho ke siyakhuthaza ukuthi uhulumende akhangele lolu daba masinyane. Njalo sinanzelela ukuthi izinkulumo zokukhulumisana lohulumende zethebulini, kodwa ke sithanda ukukhuthaza ukuthi uhlupho olukhona kathesi alusadingi kudonsa, aludingi procrastination. Lolu luhlupho oludinga isolution emasinya. Sikhuthaza ukuthi uhulumende abuye lohlelo lokukhushina amatisha kungakaze kube late, ngoba masinyazana nje kungakafika isikhathi esinganani uZulu angamangale bona amatyala abangasekho esikolo.
AbeZimta bathi bakhathazekile ngendlela ingxoxo phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe phansi kwe-MJNC ziqhuba ngayo. Lumsakazo awusanelisanga ukuzwa umbono wabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary phezu kwalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Nanko okwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe namuhla. Uhulumende uthi ukukhulumisana lamabandla atshiyeneyo akutsho ukuthi usebumba uhulumende womanyano. Uthi lokhu kwenzelwa ukuthi abantu basebenze ndawonye. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-Chronic libika ukuthi isikolo se-John Tullock High School sesibophisa uhulumende kulandela ukuncitshwa kukambalisi odabuka kwele Canada amaphepha okusebenza elizweni awe temporary employment permit. Umbiko osanda kwethulwa inhlanganiso ye-minority rights group uthi ilizwe leZimbabwe likhanya lingelinye lamazwe ehluleka ukulondoloza ilungelo likazulu kwezamasiko, ubudlelwano bemihlobo lokunye okuthiyeneyo. Lokhu kubikwa iphephandaba The News Day. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwamanje-ke sokuyisikhathi senu ukuthi likhulume konke lifisa ukusitshela khona. Liyakwazi ukuthi kumele liyenzeni, kumele uthathe-ke ifoni yakho kumbe ngithi umakhalekhukhwini ufitizele laphana ukuthi i-audio usithumezele-ke umlayezelo wakho. Usithumezela kunombolo ethi 011-202-465-0318. Nangokwethulwe ngabanye abantu namhlanje.
Ilizwe lakithi laseZimbabwe asoze lafa lalunga ngitho kunini, ngoba izinto zakhona zonke zenzakala ngendlela egcwele ubuhwaba. Abantu bakhona bonke akula ovumayo ukuthi abe ngaphansi komunye, bonke bafuna ukuba yingo yibo yibo. Pho kuzolungiswa kanjani? Okhulumayo ngulakusonjauza kuse-Johannesburg kwele South Africa.
Hallo, injani? Ngikhuluma noMahlekelela ku-Studio 7. Kanjani abantu khona ngapho? Udubo luyaphambili ngaphakithi. Indlala yemali, izinto ziyakhwela, ziyakhuphuka, azivumi, azivumelani labantu. Indlala ebantwini, hayibo, uhulumende kathi wenzani engasikhangeli. Akula mali, akula manzi, so asisakwazi ukuthi senze njani. Sibambe ngaphi bantu? Sicela usizo, uhulumende angenele.
Izanu isibona kungcono ukuthi bopha abantu. Ama-promises abo wonke ababewafakile ngesikhathi sama-campaigns asevelile egcekeni ukuthi kwakungamanga kuphela. So now abantu they are going back to the same people besiyababuza ukuthi khona lathembisa lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. So kwehlule. So the only thing asebengakwenza ukuvalela abantu, echaya abantu, yikho lokho kuphela abakwanisayo. And usokubonisa ukuthi khona nxa kukhona lokho abakuchoya abathi khona kule hidden hand or i-opposition yeza lokhu lalokhu. That means that hidden hand is more powerful than this government. Lama-intellectuals akhona isukuchabanga sebebawisile, sebebabonisile ukuthi khona they can't run a country.
Linjani lonke balaleli be-Studio 7, abasaka be-Studio 7. Lilokho ngidanile. Zake mbale nansi enye indaba la eka Kabuko. Nansi ilizwe lonke lendeswa ngefu elimnyama sakusungula kuNtulikazi ngo-1999. Intaba enkulu ubaba weZimbabwe yakhothama okanyongolo wayengumthunzi wezwe lonke, kungakho abantu bagwaqa babuthana emagombini amane omhlaba. Izililo zagcwala indawo zonke, sihambile omunye wakhe namhlanje. Kamangaza namhla enkaya kugobozela abadala babathona. Ma kusenzakala nje kutsho ukuthi kufe umuntu omkhulu uDabengwa, ubaba wethu lala ngokuthula. Dabengwa lokho lokudana yini uJP Mlondo.
Injani basakazi bomsakazi wodoma Studio 7, imini igama nguPaul Ndodana Lowo. Shuthi ngokuhlala ngihlala eSouth Africa eJohannesburg ngomsebenzi. Mina okusenhliziyweni yami ikakhulu okwanamhlanje nje ngithanda ukuthi ngikutsho ukuthi ngidabukile ngendlela uhulumeni ekuphule ngayo amafutha okuhambisa. Ngizitsho into ezinjengabo-diesel, petrol, kuyafana nalezo. Le nto le kimi ibuhlungu ngoba ngithe ngifonela abantu ekhaya bengitshela bethi ngendlela into esikhupheke ngayo since uqale ukunemezela ukuthi sokhuphuka amafutha. Le mashopu uhle kwakhuphuka zonke izinto, into zisathengeki, abantu abanamali into zisathengeki. Laba imangoda sihamba wabo $8 sithi yakhuphuka ku $15 and abantu abanayo leyo mali ukuthi bangakwazi ukuthi babhatala siyale vele ukuthi lizalela mali, but sokusiba wethu ngoba namanje ibhondi nohleli abalisebenzisayo alisekamsebenzeli uwenzayo inqokothi lalo selivuka litshintshile. Namhlanje sungagada nge-$15 kusasa gade nge-$20 kusasa ugade nge-$40 yabona ukuthi vele awusacaci ukuthi kahle kahle kumele abantu baphile kanjani. Ya yikho nje kuninginaka ungalikuyangikhathaza.
Ngaba ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Uyakwazi ukuthi kumele wenzeni? Kumele ufitizele ku-WhatsApp khonaphana ongani kuyisibhono ngokuthi-ke ukhulume bese usithumezela-ke umlayezelo wakho kunombolo ethi 011-202-465-0318. Sike sikhangeleza kwamanye amazwe ngamafitshane. Asevuliwe amabhizimusi eSudan kulandela ukugijimisana phakathi kwamasotsha labantu abakhonona ngohulumende omutsha webutho. Abatshengiselayo basusa umongameli Omar al-Bashir esikhundleni besithi ubusa abantu ngochuku. UCraig Hicks ohlala eNorth Carolina wadubula abantu bokholo lwesimuslim ababili ababesanda kutshata usegwetshelwe ukuthi ahlale ejele impilo yakhe yonke. Kuhlandla lapha esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lo Eugene Ncube omunye wabatshaya umculo wokulibazisa uZulu. Unqobe abanye abambalwa kumncintiswano obizwa ngokuthi Clash of the DJs. Sixoxelaye esembukisweni weZim Expo osanda kwenziwa eChicago.
Ngidabuka enyathi.
Enyathi ngapho kwakhona ba.
Enyathi kokhulu umtshana. Ungithi ukhulu umtshana because induna yethu vele ngukhulu wethu.
Aha, ngukhulu wakho sibili khoqozi.
Hayo. Uyakhasulu but awukhulu ukhulu wethu.
Hantsho phela.
Yeah.
So wena lapha ke emeli eCanada wenzani?
So mina ngise Chicago kathesi eAmerica ngivela eEdmonton eCanada. So si ubaba wethu wasi introducer lapha ngoba yena wahlala eDallas. So baba wami ngunqoba wa introducer kuZim Expo nomngane wami ukuthi siqase ukubona lakho kwenzakala eAmerica impilo eziphilwa ngabantu lapho. So
singathi kathesi ke wena umsebenzi wenza ngale kwini?
Mina ngiyi power engineer eCanada. ECanada ngiyi power engineer. Yimi engiyakoperate ama-boiler, yiwa create steam, steam ngese-heating, steam ngese-cleaner equipment yama-surgical suite. So nxa siba le-operation, equipment liyana abalayo, yabe igezisiwe nge-steam, kwenzela ukuthi kungabi le mkhuhlane spread akalayo.
So wakufundela kakhulu khona?
Konke ngikufundele eCanada. Ngabuya lapha ngile 14, ngangihlala ku-10 or 14 years. Sengile 24 kathesi. So ya sengisebenza, it's been 3 years ngisebenza.
Uyasebenzeka kodwa?
Yeah, kuyavuma sibili. Uh-huh. Lokubuya lapha ukuthi ngizobona lapha lakho yikho umsebenzi yomvumela ukuthi ngikwazi ukubuya ngizobona abanye ngihlangane labanye ngikompite la ku-DJ competition.
So singathi-ke ungasiya phambilini i-future yakho imenje?
Hhayi, mina okwami ukucontinue ukuthi ngitshengise abanye bethu ukuthi lathi siyakwanisa ukuhlangana labanye, siyakwanisa ukubuya sizonqoba entweni lezi.
Aha.
So lathi sabe sikhona siyakwazi ukwenza konke okwansi kwenziwa wonke umuntu and siyakwazi ukuadjust to any situation.
So ngizakuthiwa ke uyakuhambe amaparty lawa kuthiwakuyini amadiaper kuthiwakuyini
ngiyakemplaya kuma-diaper party kule mchado kulama-organization abalawo but i-diaper party njengoba seliqambile i-diaper party yi-baby shower yabobaba. So i-baby shower yabobaba lana yikho lapho oqasa khona ukubambana umntwana engakafiki abadala abangabobaba bayahlangana balayana bayashare imbono yabo vele ekugcineni umntwana ekugcineni umama and then sibe sasupportana ngokunikana ama diaper, ukunikana ama gift cards amancane nje
awema. So baba abanye ababuyile ama diaper ngasiyopho.
Well, kule two, kule huggies, le pampers. So, 50-50 chance kuthi mama uzathanda. Yeah, so
so kodwa kalichira mama phela uthi hayi sathi ngama diaper,
ebe sithi thi ngalo. Yeah, then abadala abadala babe sebekwazi ukuthi hayi vele mfuna i huggies ibiyelayo. But okukhona for sure i-music. I-music izabe ikhona. So kuzabe kuchaya ekhaya, kuzabe kuchaya egoli, kuzabe but i-music izabe ikhona.
Abantu bakudinga bakubona manje.
Mina ungangithola ku-Facebook, King Raw, but ibizwa yami ngu-Eugene Ncube. So uyatype Eugene Ncube uzangithola.
Yeah, Facebook la ngapi?
La ku-Instagram, ku-Instagram @EugineNE and then _ Raw, RAW. Uraw lwana ngafuzi nikibize lithi Holy Hlahla njengomandela but hayi laliyabalide.
So baphinde futhi abantu ukuthi bebekwazi
@EugineNE _RAW.
Siyabonga ke mfowethu ungathi nokusasa
u-Eugene Ncube utshaya umculo wokulibazisa uZulu. Sixoxelaye eseChicago khonapha kule Melika. Okwamanje soke isikhathi sokuthi sikhangele okwenzakala kwele Melika. Uqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2020. Abancintisa kukhetho lolu abagoqela umnumzana Bernie Sanders okubandla lama-Democrats labanye bakhe abambalwa bahlasela umongameli Donald Trump besithi usebhidlize isimo seMelika. USanders uthi kugcwele inzondo okwamanje kwele Melika ngenxa kamnumzana Donald Trump.
The United States must reject that path of hatred and divisiveness and instead find the moral conviction to choose a different path.
Kumele sehlukane lenzondo lakho konke okukhulunywa ngabantu abanjengo Trump. Kumele sibe lilizwe elilabantu abahloniphekayo.
A path of compassion, justice and love.
Kodwa umnumzana Donald Trump uthi abantu abalenzondo ngabalandeli bebandla lama Democrats.
Every day the Democrat Party is becoming more and more unhinged and more extreme.
Sonke isikhathi ama Democrats atshengisela ukuthi sebephambene ingqondo. Akungimangalisi lokhu.
They're going crazy. Do you love it? I sort of love it, right?
Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama laye oncintisa kukhetho lolu uthi uTrump nguye ophambanisa ilizwe leMelika.
Not talking about him personally, talking about where I disagree with the issues, why he's doing such damage to the country.
Angihlaseli uTrump ngokwakhe, ngikhuluma ngezenzo zakhe. Akusimlandu wami ukuthi ngikhulume ngaye.
That's totally different than attacking his character or lack thereof, if you argue that. That is not my job.
Omunye okubandla lama Democrats unkosikazi Kamala Harris uthi banengwa izenzo zika Trump.
We have never stopped fighting. We have never stopped fighting. And that's why we are here today. And that's why we are here today. We are here knowing we are at an inflection point in the history of our world.
Kasizake sime ukulwa yikho silapha namuhla. Siyakwazi ukuthi ilizwe lethu liyabhidlika. Silapha ngoba umbuso wethu owe democracy usukugudekile. Lokhu kasizikaze sikubone.
We are at an inflection point in the history of our nation. We are here because the American dream and our American democracy are under attack and on the line like never before. And we are here at this moment in time because we must answer a fundamental question. Who are we?
Kumele sibe zazi ukuthi singabobani. Kumele sibikele abantu bonke emhlabeni wonke jikelele ukuthi singabobani. Bantu beMelika singcono kulalokhu. Akusilo lizwe leMelika lapho okuthuka khona abethula imibiko lezindaba.
America, we are better than this. We are better than this. When we have leaders who bully and attack a free press and undermine our democratic institutions, that's not our America.
Sebesedlula amathumi amabili abancintisa kukhetho lukamongameli abakubandla lamademocrats. Okwamanje umnumzana Donald Trump uzimele yedwa, akula ukhanyangazani uzancintisa ukwenzela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Namhla siphetha ingxoxo esiyenze lomculi wembube kanye le-Afro Jazz uBlessings Nqonkomo oqambule insingizi. Uqambu njalo elibizwa ngokuthi i-Black Messengers Afro Band.
www.blackmessengers.com. So, now the umuntu bakwanisa ukuthola kumbe ngabe seZimbabwe ubele wo seJohannesburg lo ungathi newscast ungayithola ku iTunes kumbe ku Amazon ihlala ikhona.
Ubona ndiyozwa njani umculo ke kaBlessings Nqo umfo kaNkomo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lamhlanje, ukuthi sikhangele indaba ekade sikhokhela namhlanje. Kubekwa umoyi unkosikazi Vimba Tswangela iJaba eHarare. Ababalisi bathi balakho ukukhalala umsebenzi nxa uhulumente engakhuphulanga iholo labo. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu olamukwa manje, oluvalelisayo ngoKip Stube.